VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 18/2020 ngokusebenzisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,927 emhlabeni jikelele asekele COVID-19, bese dlula izigidi ezine, 4,289,284.
Singakhangela sikile ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kaso bantu.
Abantu baba imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende ukuthi usezasiza inkulungwane ezingamashumi ayisiyagalolunye 90,000 elizweni elilezigidi lezigidi zabantu ezibhekane lendlala.
Umthetho nxa ukukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo, ngoba ngwananzelela futhi lolimi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto ngokomthetho obulawayo uqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni uhlala kusenzakala.
Amapholisa namhla abophe umeli weHarare weSejali nephalamende olilunga le-MDC Alliance uNkosazana Johanna Mamuni labasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lasikhombisa 37 asebesindekilo lalo. Lokhu lingabalishumi lambili 12 labulala abane asebehloliwe ukuba balegciwane loba hashi eZimbabwe. Lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,927. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine, 4,342,848. Futhi asebebulawe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu, 292,899. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye, 1,602,713. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezingamashumi ayisikhombisa, 69,578 sebefunyanwe kuleligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili, 2,403 kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,978. Abantu bapha imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende ukuthi uzasiza inkulungwane ezingamashumi ayisiyagalolunye 90,000 njalo kuyizizalwane zeZimbabwe uqobo elizweni elilezigidi zabantu ababhekane lendlala. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima wethulela umbiko emhlanganweni lentatheli zindaba wethula okuhlaziywe edale labaphathintambo owe media cabinet briefing. UMavima uthi abakhethiweyo laba bezotholiswa amakhulu amathathu amadola $300, njalo limali isikhuphulwe isuka kwangamakhulu amabili $200.
Sixwayise ngabequlo labaphathintambo ukuthi senze inhlolisiso ejulileyo ukubona ukuba labo bantu okumele batholise imali ngaphansi kwendlela esizisebenzisa ukudinga abaswelayo laba kuyizizalwane zaleli lizwe uqobo. Sibuyeleke kulelo nani ebesilalo ekuqaleni, sasesivumelana okwamanje ukuba abayi 90,000 laba batholise usizo, kodwa sizabe silokhu esikhangelisisa kunani lethu lamagama abaswelayo laba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association Zichia unkosikazi Mary Maimbo uthi umuntu wonke uyaludinga usizo lukahulumende.
Mina mangikhangele isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Ngani ngoba abantu kade sebejayele ukuzithengisela emisikeni yabo ema-free market labazisebenzayo. Konke kwamiswa nguhulumende kwathiwa bami. Wakhanje kwayekhishwa lapho ezindaweni lapho ababethengiselwa khona kwathiwa kuyaspreywa. Kathesi kuthiwe kungamagceke kungela ngisho lalutho.
Isakhamuzi semzini weBudiriro umnumzana Victor Dube uthi abantu bonke babhekane lobunzima ogoqela abasemadolobheni.
Lapha elizweni lethu singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kasibo bantu.
Kwagcizelelwa ngesinye seziphathamandla zebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead unkosazana Thathenda Siziba.
Sisesinanzelela ukuthi i-lockdown lane ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bangathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya.
Ukukhethwa kwalaba bantu abakuhlangothi labaswelayo kwenziwa kulandelwa umthetho we-Social Welfare Act wona ochaza kabanzi kuba bengabanjani okumele batholiswe lolu sizo. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Amapolisa namhlanje abophe ummeli weHarare West edalele ephalamende olilunga leMDC Alliance unkosazana Johanna Mamombe nabasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende ababotshiweyo laye. Bakoqela unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marhola. Ngesikhathi sisiya emoyeni bebelokhe bevalelwe enkambeni yeHarare Central Police Station. Abathathu laba bebephakathi kwabasakhulayo beMDC Alliance abatshengisele besithi uhulumende kumele anakekele abantu abaswelayo ngoba sebebulawa yindlala ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ubotshwa kwabo kuza ngesikhathi amapolisa esithi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu 26,398 phezu kokwephula umthetho we-lockdown. Idolobho lakobulawa yilo elihamba phambili ngenani labantu asebebotshiwe. Kodwa le yinto esolwa ngezinye inhlanganiso ezithi amapolisa akuleli dolobho alobandlululo ikanti-ke njalo abopha abantu lalapho okungafanelanga khona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyehoza unkosazana Makoto Ngamahlangu.
Siyananzelela ukuthi nxa kulezigigaba kumbe kulokuphithizela elizweni laseZimbabwe sithola ukuthi khona ubulawayo ubanjwa ngesandla esingayisiso. Kukhanya konke okubi ibulawayo ikhutshwa ihambela phambili. Ngizatshengisa kakhulukazi ndanika isibonelo ngo-January 2019 ngesikhathi se-shutdown. Abantu bakobulawayo bazithola besenkingeni zokuthi bahlukuluzwa yilaba babevimba imigwaqo besenza ama-toll gate. Amapholisa ayekhangele ebhadalisa abantu ama-toll gate ma uhamba ngenyawo wawubhadala. Nxa uhamba ngemota ubhadaliswa. Amapholisa ayebhekile ngaleso sikhathi konke lokho kusenzakala kazange avikele abantu. Kutheli sithi lisiyatshona elantambama amapholisa yiwo asephithizela esetshaya abantu esebopha abantu esesebenzisa ama-lift. Ibulawayo yaphuma ihambela phambili ekubotshweni. Okuhlupha kakhulu lakathesi nge-lockdown naleyo uyathola ukuthi khona ibulawayo kweze kubotshwa yihamba phambili konke ekuhlukuluzweni ihamba phambili. Umthetho nxa ukusiwukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo ngoba ngwananzelela futhi lolimi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho kobulawayo ukuqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni kuhlala kusenzakala. Yikho ngananzelela ukuthi njengewoza sili ingxenye yemathebeleni collective sakhuluma lolu daba salubika kumongameli welizwe ukuthi akuke kukhangelisiswe lokhu ukuthi kulokhu ephula komthetho. Siyakhangela i-lockdown kakwathesi osikhuluma ngokwenzakalayo mhlaka 16 April 2020 abantu bachaya kobulawayo eCity Center.
Vakhona abathi amapolisa engabopha abantu asuke ebafake engozini yomkhuhlane we-coronavirus ngoba ebahlanganisa nje kungabi indaba zalutho.
Impilo zabantu zasengozini nganika isifonelo esithi mhla ka 15 April siyilunga lehoze lasetown lilanda imali yalo sisathatha imali yalo bamkhipha engunumber 5 e-Western Union elayinile e-Twickard wachaywa ngamapholisa nangamasotsha labanye belalisiwe kompana ko-hype. Ekulalisweni phansi kompana sikhuluma ngokuthi i-COVID-19 itholakala kuma-surfaces. Nxa sikhangela ukuthi itharana lani babelele kuyo bechaywa yayingabaniki umkhuhlane na, sikhangela abantu bachaywa besemabhasini ngomhla ka 16 April 2020 yilo usuku owachaywa ngalo na odadewethu bekhahlu phakhe bechaya bethethiswa ngamazwi okuthi bangamandebele bethethiswa ngamazwi okuthi bangabesifazana. Ungabona umpholisa ezechaya umuntu ongesifazana emtshela ngama-hips ngezinqe zakhe ngani ngani kasaqhuba umthetho. E-Westcom ngikhuluma nje kuthange abantu bebebotshwa ukuthi abalanga maski. Yebo kababalanga maski asokwali kodwa amapholisa ebebahandikhafa ngathuthu. Sikhuluma nge-social distancing. Nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesi-close together because i-social distancing i-endikhafa
ayivumeli. Unkosazana Makoto ngamahlangu ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise Woza. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubesemhlanganweni ngakho ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba.
Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku-short wave.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC. Umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Energy Mtholi namhlanje uchaye sobala njalo ukudlephana okukhanyaso uqhamuke phakathi kwebandla leZANU-PF ngokuchothoza umphathintambo obona ngezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Sibusiso Moyo esithi engaba ezama ukumbulala. Loba enkundleni yeTwitter uMtholi uthe uMoyo usebenza lomyeni kaphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Christopher Mtshangwa emizameni yokumenzela ububi obuthize besebenzisa ubungcitshi ababuthola empini. Ngakho uthi ucela imithandazo kuZulu ngoba esehlalela evalweni njalo impilo yakhe isengozini. Izolo uMtholi ulobe enkundleni inye njalo esola unkosikazi Monica Mtshangwa esithi usebenzise imisakazo lamaphephandaba kahulumende ukumngcolisa esebenza lomkakhe. Lokhu ukwenze ngemva kokuba umsakazo weZBC wethule udaba lapho uMoyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kaMtholi awokuthi eTanzania aliqhubi kuhle imizamo yokulwisana le-coronavirus. Inkundla yezimline ibika kubana uMtholi ulobele njalo uMoyo incwadi emkhumbuza ukuthi kayisuye inhloko kahulumende ngokunjalo uthe kumele achiyane lokumchothoza. Ukufuthelana lokhu kufana xathu nalokho okwandulela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni. Abanye bathi uMtholi ingaba ethunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo lokhu kungaba kuveza sobala ukuthi uMnangagwa labomoyo sebexabana. Untungameli Nkomo uxhume isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma ombuze ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Thina ebandleni lethu silazo iziqondiso esizilandelayo ma kuthe kwaba lento engasiphathi kuhle. Silawo ama-processes esiwayenzayo, silazo ingatsha ezilalela njalo zihlungula indaba ezinjalo. And ngokufanayo futhi ngiyazi lokuthi kuhulumende kunjalo futhi. Kusuka kumangazi-ke kubana umsekeli kamphathintambo we-information akwanise ukubhala into ezinjalo ngomunye wakhe akula yini khona ngala ukuthi angazi ngisebenze mina ema office noma lawo abo minister so ngeke ngabakwazi kodwa ngiyethemba banaye kumele kube khona phela indlela ezokuthi ona into ezinje ziqondiswe ngazo hatch ukubana zibhalwe ku social media njengalokho okwenziwa ngomnumzana umtholi kodwa ke njengoba si democracy I'm sure abantu bonke balelungelo lokwenza la ngoba yipi afuna ukwenza umuntu kodwa nxa ukwenza kumele bekwazi ukuthi lokho kule jesethize kube lokho hayi kunchendawene ethize kube esigabeni esithize so hayi angazi kodwa mina ebandleni lethu hayi ambondi kona kusezelele lama faction lapha kwaphela kudala lokwana nxa kukhona hayi mhlawumbe sizokubona awange wakuphikela but wakathesi bengeza mina omunye umuntu okhala kumbe okomplaina ngento zonalezi ezama faction ngaphandle kwakhona okuqaliswe ngumnumzana umutodi
Vakhona abathi umutodi engaba esetshenziswa ngumnankagwa ngoba wenza yiloba yini ayifunayo kodwa kajeziswa akula lutho lwenzakalayo kuye
ubaba umnankagwa nguye esimuthi ngesingizi appointing authority ezikhundleni zonke zona lezi esizikhulumayo ngakho ke kangiboni ukuthi kona angasebenzisa omunye umuntu nxa elo daba lwakhe olumthisayo kumbe kulo muntu ongasasebenzi ngendlela angabe ekhangele ukuthi ngabe usebenza ngayo ulawo amandla ubaba umnankagwa njengomongameli ukuthi athi fire or hire ngakho ke kangiboni mina ukuthi kona ngaba lesidingeko ukuthi asebenze esebenzisa omunye umuntu ukuthi mhlawumbe sithi adi reached his enemies kumbe into ezifana nazo nalezo
umnumzana Joseph Chuma yisiphathamandla sezano PF ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxhuma njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
izano PF ifana lebhulugwe esililidala kakhulu okudala lokhu livalavalwa ngezichibi ezihlukahlukeneyo kayisavaleki sekuwumonakalo omkhulu osuwenzeke kiyo ngokuba awungeke vele uphile ngokwethusela abantu nge-tribalism nge-corruption impilo yakho yonke akusebenzi kanjalo kuze kuye kudilike kulapho asebekhona namhlanje bayaphejwa laphana kuvuleke ngaba phejela kuvulekela kuphejela kuvulekela ngiyama-faction ilezi nhlanga nganiso phakathi kwenhlanganiso ilezikhulu phakathi kwezikhulu ilezinkamba phakathi kwezinkamba iphila kanjalo vele ilabantu abayizikhulu kwabanye abagcina abanye abondla abanye phakathi kwayo ngakho ke lesi siyaluyalo sihlala sikhona kodwa ke ukuya silokho sibonakala kuyabonisa ukuthi kayihlangananga njengendlela le abantu abangabe becabanga khona ukuthi izano PF ingaba liqembu elihlangeneyo amandlayo iwathola ngokuba yeyeme ebuthweni yeyeme ekurigena amaele yeyeme ekwethuseleni abantu yeyeme ekutshayeni abantu yona yodwa kayikwazi ukuma ikwazi ukukhampeyina ngokuba i-divided yona phakathi kayilamandla ngokunjalo ukuthi ngamelana lezinye inhlanganiso nxa iyamanga emasosheli kodwa ke lokho esikubonayo vele kuhlala kuqhubeka ngoba kabadingi zulu baphila ngamandla amasosha lamandla okuriga
Umcebisi kamongameli Mnankagwa umnumzana Shingi Munyeza yena simbone echothoza uhulumende kaMnankagwa esithi ngowababusi ababi abagcwele inkohlakalo ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abenza yonke inyakanyaka engalunganga uthini ngalokho
Uyabona umfundisi uShinki Mnyeza uyazi ngiyathaba kakhulu ukuthi usezwabona iqiniso njengoba vele umfundisi kufanele libone ukuthi ibandla lezano PF libandla letribalism lakhiwe ngetribalism izidina itribalism ifoundation itribalism uziyefika kuRoof itribalism lalivele lisuka lasuka ngetribalism laqhubeka ngetribalism libusa ngetribalism kuyamangalisa ukuthi uthe segugile ngikhona ukubona abaningi bakubone kudala ke kuhle ukuthi lanxa esemdala engaka akubone ukuthi liqembu elibi okumangalisayo liqembu le-tribalism liqembu le-corruption liqembu lokubusa kabi ngele-misgovernance ngelakho konke ongakubala okwenzakala phakathi kwelizwe liqembu elifanele ukuthi ngaba lisekwembusweni okufanele ukuthi ngabe selasuka njengalokhu esitsho umfundisi uMnyeza
umnumzana Ifilela Ncube ucubungula ezombusazwe Ucoce lontungameli Nkomo weStudio 7 ekubulawayo umtodi lomtshangwa kabaphendulanga imibuzo abayithunyelwe yiStudio 7. Polite Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezezihlala emazweni ole Diaspora Forum. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa likhumbule isihlobo. Ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulunxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Abanye abeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana abakade bebhekane lendlala enkulu ngesikhathi se-lockdown sebethole usizo lokudla oluvele enhlanganisweni ezizimeleyo. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Kule nani eliphezulu lamantombazana adabuka eZimbabwe eliphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana. Kodwa ngenxa yemithetho yehlelo lwe-lockdown okuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ibhizimusi laba kulumsebenzi lalo limempo okwakhathesi. Lokhu sekubone iningi kakhulu abokuza libhekana lendlala ngoba kungela mali engenayo ngesikhathi se-lockdown. Abenhlanganiso ebona abakulumsebenzi kweleBotswana eyesi sonke bathi bakubone kufanele ukuphathisa ikakhulu abokuza ngokudla ngesikhathi se-lockdown. Umqondisi wenhlanganiso yesisonke uNkosikazi Toshbeka uthi inhloso yabo ukuphathisa abadlula amakhulu ayisicamunombili i-800 abanye babo abaligciwane lomkhuhlane wengculaza.
Yes, this is the initiative we initiated to support mostly HIV positive sex workers.
Uhlelo lokuphathisa ikakhulu abagula umkhuhlane wengculaza. Sesiphathise abanye sikhuluma ngabathengisa umzimba abokuza.
Talking about migrant or foreign sex workers.
Obona ngohlelo lokunikeza abakulumsebenzi ukudla, umnumzana Mandla Pule uthi bakhangele kakhulu abaphila legciwane lengculaza kumbe abalamantwana abancane.
And our priority groups are sex workers, especially non-foreign non-citizen sex workers, because
sikhangele kakhulu abokuza ngoba bengafinyeleli ihlelo sikahulumende. Sikubona kufanele ukuthi siphathise abalomkhuhlane wengculaza, abalabantwana kumbe abokuza.
And who are foreigners?
Umnumzana Bhule uthi isikhathi se-lockdown sinzima kwabathengisa umzimba ngoba ibhizinisi labo lihamba uma behlangana lama-customer abo. Omunye weZimbabwe ophila ukuthengisa umzimba edolobheni leHaveron engafisanga ukubethwa ngegama uthi ujabulile ukuthola ukudla. Uthi abala maphepha aqondile ukuhlala eBotswana njalo kade sibeqala ukulamba ngakho isandla eselulwe inhlanganiso yesisonke siyamukeleka. Umnumzana Mthabisi Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eHaveron uthi kulinyathela elihle ukuphathisa abasebunzimeni ngesikhathi se-lockdown kungakhathalekile ukuthi basebenza bekuluphi uhlangothi.
Abantu basebenza kuma sectors athiyeneyo akukho kithi ukuthi we judge them. Okuqakathekileyo ukuthi baphathiswe ngokudla njengoba sikwazi ukuthi ngalesi sikhathi iningi liyaswela.
Kulaba izinkulungwane phose eziyisikhombisa yakoba leBotswana labokuza abaphatheke kubhizimusi yokuthengisa umzimba kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHaveron kweleBotswana.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sezisungule inhlanganiso yokuqoxa uxhaso oludingwa ngosowabo abalempilo esibhidlizwe yibunzima obulethwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inhlanganiso lebizwa Zimbabwe United for Progress iguqela osomabhizimusi, abezombusazwe, amagqweta labantukazana abadabuka eZimbabwe. Ubona izemithetho kulinhlanganiso umnumzana Vusumuzi Sipanda uthi inhloso esemqoka ikuqoqa uncedo oludingwa abeZimbabwe asebehlupheka ngenxa yenhlupho ezidalwe coronavirus.
Abantu abaningi kakhulu abathola ukudla, kanti nalabo abafanele ukuthi ngabe bayathola usizo lusuka kuhulumeni walapha kwelase-South Africa ngabalufinyeleli ngoba beyizizalwane eziphuma ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Sibanda uthi banenge abeZimbabwe abalokhu bagcina kusebenza ngesikhathi kusethulwa uhlelo lokuvalelwa ezindlini ngombimbitho. Uthi lokhu sekubachiye belambile bengalamali ukuthenga ukudla nokubhadala imithelo yezindlu abahlala kuzo. Uthi lobanje abanye sebebuyele emsebenzini, banenge abalokhu bengakavunyelwa ukubuyela emsebenzini. Laba bagoqela izinkulungwane zabeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela emahoteleni kwezokwakha lezindlini zabelungu. Usibanda uthi inhlanganiso yakhe le iza kuyadinga usizo kwabapha uncedo lwemali olokudla olweza amabhizimusi laloba kungaphi abangathola khona uncedo oludingwa izalwane zeZimbabwe lezi.
Injongo yale inhlanganiso ebizwa ngeZimbabwe United for Progress kuyinhloso mhlawumbe eyokuvuselela ezomnotho elizweni laseZimbabwe kusuka ebantwini abangaphandle ngokuba siza ukuthi babe nendlela eyokuthathulwa zonke asebethe baluthola eminyakeni beluthola lapha kade behleli khona baluphindisele eZimbabwe.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili lolu hlelo. Uthi iningi labeZimbabwe laba abasenelisi ukuziphilisa bona lezihlobo zabo esekhaya.
Siyakwamukela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ziqoqane ngesikhathi lesesenzima eseCOVID-19. Siyananzelela ukuthi silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokudla. Silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokuthi bathole i-UIF. So ke imizamo yonke ke ukuthi abantu baqoqane siyayamukela kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi ilunga lezaphu uMnumzana Khanisha Sinkala uthi bakhathazekile ngokuthi iningi lamabandla ezombusazwe lelihlanganiso zomphakathi ezidabuka kule Mandebeleni azinxuswanga ukuba ingxenye yalo hlelo.
Inkokhelo okukhulunywa ngazo angikholi ukuthi ziyakwazi ukuthi kwenzakala ne-Hillbrow, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala ne-Uvalle, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala ne-Cape Town, angikholwa futhi ukuthi amabandla abawafakileyo laphana yiwo wodwa njalo yiwala amanamba abantu abakhona kule ndawo. I-ID yona yinhle kodwa ngendlela emiswe ngayo kamboni mina kuzaphumelela lokho.
Kodwa ke inkokheli zale inhlanganiso zithi kayisoke ithathe uhlangothi njalo izasiza wonke umuntu weZimbabwe ungakhathalekile ukuthi uvela kusiphi isabelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Abongi bavumelene ukubana kabaseyi kukhalala umsebenzi njengalokho abakade bekulobele kugatsha lwezempilakahle ngemva kokuba uhulumende sebavumele ukubana basebenze nsuku zonke okweviki eyodwa bathathe ikhefu lwamaviki amabili andubana baphindele njalo emsebenzini okwenye njalo iviki. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi bebazise uhulumende ukuthi sebethatha isinqumo sokukhalala umsebenzi kusukela mhla ka 13 kwenkwezi ngoba uhulumende ubesethethe isinqumo sokuthi abongi sekumele basebenze nsuku zonke. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uMnumzana Enoch Dongo uthi amalunga akaseyi kukhalala umsebenzi ngoba uhulumende esevume ukuthi basebenze iviki eyodwa bathathe amabili bephumula.
Fortunately last night they have
izolo lokhu kuthethe isinqumo esitsha esitshiyena laleso abesifakile sakuqala sokuthi amanesi angasebenzi amahola ababejwayele ukwasebenza isikhathi sonke lesi bafake isinqumo esitsha sokuthi basebenze amalanga amahlanu ngeviki bese bethatha ikhefu lamaviki amabili ukwenzela ukuthi amathuba awana bahlangane legciwane leli abe malutshwane.
Unkosikazi Melissa Zulu ongumongikazi wakobulawayo uthi bayalamukela lelinyathelo.
Lelinyathelo elithethwe nguhulumende mina njengomongi ngiyalamukela ngoba ebesivele sikwala yokusebenza nsuku zonke. Ngakho nxa ngizavunyelwa ukuthatha amaviki amabili ngingasebenzi kungcono ngoba imali engiyitholayo ayisalingani le yomsebenzi engiwenzayo.
Unkosikazi Melita Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi abongi kumele bananzwe ngoba umsebenzi abawenzayo umkhulu. Incwadi ebhalwe nguNobhala wogatsha lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva iqondiswe kubaqondisi bezibhedlela zikahulumende ezabelweni iveze ukuba inyathelo lokusebenza iviki egcweleyo lizaqala ngeviki ezayo mhla ka 18 kwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa ke singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Hhayi sebehloliwe ukubana bale gciwane loba hatshi ele COVID-19 eZimbabwe lokho laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,927. Silukala gela pa uchelo lutula lamshanje. Oliver Lelisayo, Mfaxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.